iproblem siyifaka kwe-executive ne-board. Yibo abathola le-problem. Sisiya kuma-elections. Abazali bathanda ukuthi khona sisigebhe lomuntu esimfunayo. Bakwazi bona ukuthi khona bafuna ukuthi khona u-Ernest Sanda engangeni kuma-elections. Bazijulela until i-last minute. Yikho sebesitshela ukuthi khona lowo kangakotesi ama-elections. Right? UKayindu ngamxotsha. Kodwa engasuye oyehlulekayo. Ungakhangela itimu yabe idlala ibhora elimnandi okunye okumangalisayo. Okuthengisa ukuthi khona i-Islanders City. Kodwa into ekhona yikuthi khona bona i-executive indlela abakhetha ngayo abantu. I-wrong. Bona ukumaneja kwabakwenza i-club u-wrong. Ayisikho ukumaneja abakwenza i-club lokho. Kaphe sinxa bezachuse umuntu oyabe ngu-qualified coach laye. Uthi abe ngu-team manager abe zamani. Abanye bezenza ukuthi khona yibo i-Islanders ukudlula abanye. Abantu ngizazizwa ukuthi i-Islanders ayiso club yomuntu. I-club yabantu. The community club. Yethu thina ama-supporters. So nxa sifuna ukuzenza ilitho ezike ezitore club iye phambili. Ufuze siyenze khonokho. Kathe sathi umafu. So ye-9 games bazama ukuwakhifana.
Elikuchasisayo kubangela njani ukunqotshwa kweqembu?
Uyabona into ekhona yikuthi khona abantu abeyabekhethiwe ukuthi bahlale e-Edmonton lapha. Abanye labanye babe namakhempu kufana nepolitics. Omunye uthi nxa umafu ekhotha babe bengwa. Umafu nxa ekhotha mina ngizozendlala ibhora elihle. Omunye abe sabotage ngoba kuya kula makhempu. Akula unity of purpose ku-club. So into ekhona yikuthi khona nxa bangachuza u-coach ukuthi khona u-coach lo kangabe nguye u-coach akazichuzela abantu afuna ukuthi khona asebenze nabo. Bengakhetheli u-coach ukuthi khona kuvugayo a-coach lozibani lozibani. Wena ngozayetrena amakeeper, wena ngozayetrena obani bani. That's wrong. Akula lapho esiyakhona ngaze wathole u-coach from the moon siyasokodliwa kuphela. Ngoba konoko ukuthi basabothezele kuyakukhona. Coach uyafika uzachuza abantu bakhe. Afuna ukuthi khona asebenze nabo.